Yabo ngamthokazi ngombuzo obuzayo. Okokuqala engakusho ukuthi kulezi zathu eziningi wayesile ama COVID cases amaningi koBulawayo laseZimbabwe ngesikhathi lesi. Okokuqala, a new variant of COVID-19 which is highly infectious, kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho-ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kusho ukuthi ama cases ethu azabe siyaphezulu. Okwesibili ukuthi sisuka kuma holidays abantu babuthene, akade bekhona vele elizweni abantu babuthene besenza ama first of all shopping 24 December 2023, abantu bebehlangene town begcwele bekungayenzi. Okwesibili abantu bahlangana for ama party family gatherings into esitshiyeneyo. Okwesithathu samukela inani elikhulu sibili labantu kade bevela eSouth Africa, kuyo njalo indawo esiyaziyo ukuthi iqalisele i-new variant lapha e-Africa sasesibalayo futhi kutsho ukuthi vele sesilayo lathi lapha eZimbabwe, but kuyukuthi asika-confirm ngama-test. Kodwa inxa silandela i-behavior umkhuhlane kuyasitshela ukuthi inxa i-South Africa ibilayo, thina silobudlelwano obungako le-South Africa ngendlela zokuhamba kwabantu between the border, kusho ukuthi lathi vele sesilayo.
Sike sabona kwesinye isikhathi inani nxa liphuma lokubana kulabantu abahloliweyo asithi thina abangama-20, kodwa uzwe kuthiwa abalegcikwane le-coronavirus bengaba ngama-30, kona kuhlolwe abangu-20. Kungakho bangelwa yini lokho?
Bengingakakunanzeleli kanjalo kuma test lama results ethu oyekade siwathola. Kodwa mhlawumbe maybe indaba yokuthi ama results nxa ephuma silalawe siwabiza sithi ngama cumulative cases, bese sifala lawo siwabiza sithi ngama daily cases. I-cumulative isikhuluma ukuthi over isikhathi, kumbe iviki, kumbe kusukela saqalisa sesilama cases amasha amangaki. So for the week ayakwazi ukuthi engama-30. Kodwa for ilanga lona lelo sizuze only 15, ichumi lanhlanu. Ngakho-ke yikho ekungaba yincazelo ebambekayo.